Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 30 kuMabasa 2023 ngoKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje, amalunga ebandla le-MTC lawe Citizens Coalition for Change achayana phambi kukamnumzana Thaddeus Monzora.
Uyazi lokho okwenziwa yilaba bantu ababusile izwe lakithi ilokhana okwakuhlala kukhulunywa ngabadala ukuthi umuntu ongafala ngabe yikho ubabalwana oyisidakwa odangafola ahambe aye kudla imali ebhawa esosa inyama abantwana benamba ngekhaya umama ehawula.
Bayakhala abantu kulandela imibiko ethi uhulumende uthekele umongameli Emmerson Mnangagwa indizamtshina. Zalethulela ezemidlalo ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizoziswa kulo msakazo. Amalunga ebandla le-MDCT lawe-Citizens Coalition for Change achayene namhla eChinoyi ebanga ihofisi ebanjwe okwamanje ngumnumzana Douglas Monzora labalandeli bakhe. Amacelo omabili atshele iStudio 7 ukuba kuvuke umsindo omkhulu ngesikhathi uMonzora ekhuluma emhlanganweni akuqhube emahofisini ebandlaleli. UMnumzana Lloyd Damba, isikhulumeli sikaMonzora, uthi akufanga muntu kusehlakalo lesi esiye abanye belamanxeba. Abakubandla le-CCC bathi ihofisi le ngeyabo, hathi ibandla le-MTCT. Bayakhala abantu kulandela imibiko ethi uhulumende usethengele umongameli Emmerson Mnangagwa indizamtshina entsha ebiza izigidi ezingamajumi amahlanu lane zamadola eMelika, $54 million. Abezindaba abezim live babika ukuba indizamtshina le ilesikhatshana yathengwa. UMnumzana Emmerson Mnangagwa kubikwa ukuba uyisebenzise esiya emhlanganweni weTransform Africa ngeviki ephelileyo. Kubikwa ukuba uyisebenzise njalo esiya embukisweni wamabhizimusi weZimbabwe International Trade Fair koBulawayo. UMnumzana Fortune Mlalazi okubandla le-CCC uthi kuyethusa okwenziwa nguMnangagwa.
Uyazi lokho okwenziwa yilaba bantu ababusile izwe lakithi ilokhana okwakuhlala kukhulunywa ngabadala ukuthi umuntu ongafala ngabe yikho ubabalwana oyisidakwa odangafola ahambe aye kudla imali ebhawa esosa inyama abantwana benamba ngekhaya umama ehawula. Yikhona-ke lokho okwenzakala eZimbabwe. Uhlupho lwethu ukuthi ilizwe lethu lilomnyama omkhulu okubuswa ngabantu abanjalo. Abathatha imali engange-$54 million bathenge nje indiza yokuthi ungamla oyedwa ahambe lalapho ahamba khona kulamphumela esiwubonayo, kodwa behamba bekhala ngama-sanctions. Angazi ukuthi ama-sanctions asebenza uma befuna ukuthenga imithi ezibhedlela, ngoba phela bana kuthiwa lezi zizathu abahlala bezinika ukude ngenxa yama-sanctions. Abana bayesileka phela lo ukuthenga indiza leyo.
Ye, siyakuzwa-ke khonapho. Kodwa ubona ngazani-ke abanye bakhe nxa bekhuluma besithi hayi kulungile khonokho okwenziweyo, kuyabe kusitshoni ba?
Phela ukhumbule ukuthi uhlupho lweZimbabwe ukuthi bakhona abantu abaningi abakholelwa ukuthi uMnangagwa ilizwe angalilungisa, bona bevele bebona ukuthi wehlulekile. Laba balutshwana ungababhekisisa kahle ngabantu abazihawulelayo njengawe lami, abangela mithi ezibhedlela. Akukho zibhedlela abahamba kuzo ezile mithi, kumbe engcono abahamba khona ngabantu abatshelwa nje amanga wama-sanctions. Kuvele kuyatholakala even uJonah Savimbi wayelabasekeli, uMobutu Sese Seko elutha kwele Congo wayelabasekeli, uMnangagwa uyalutha eZimbabwe siyabona igolide abalidlayo, amadamu abawadlayo, balabasekeli abaphiwa nje izikipa lamabharetha lensaro, babe sebeqakeza bashaya izandla. Kodwa bevele besebenzisa imigwaqo egebhekileyo esiyisebenzisayo, beswela ngisho iparacetamol esibhedlela empilo kakulalutho, eparenyato akula ngisho lo mbheda wokuthi isigulane silaliswe, kodwa bakhona abaqakezayo.
Umnumzana Fortune Mlalazi, umsekeli webandla le-CCC, sixoxela eseJohannesburg kwele-South Africa. Kodwa umnumzana Tafatso Mokwadi, obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla le-ZANU-PF, uthi abantu bakhuluma abangakwaziyo.
Yourself are not even sure whether it is true it was bought or donated or hired or given. No one has the fresh details about that. Presidential spokesperson.
Lani aliwazi ukuba yanikwa umongameli kumbe yathengwa. Isikhulumeli sikamongameli umnumzana George Jaramba nguye ongakhuluma ngokugcweleyo ngodaba lolu. Sijayele ukubona inkokheli yakwamanye amazwe isebenzisa indizamtshina emhlanganweni etshiyeneyo. Akasithi yebo ithengiwe indizamtshina le, kambe abantu bamelele ukubona umongameli etshova ibhasikile emoyeni na. Sikujayele konke
lokhu. Itineraries and the movement. Would you expect the president to cycle through the skies to move from Harare to where he's supposed to be to look for business, to market Zimbabwe and to invite investment into this country? Do you expect the president to be cycling, or he should be flying? Let's assume that was bought. But be that as it may, what I'm saying is that no one has corrected details. But that should be the least of what bothers us. I would be much more happy to say that my president is going to fly conveniently to do what the people of Zimbabwe mandated him to do. Doesn't that impress you, if ever that was true? And all this is not a surprise, but what I can assure you is that no matter the attempt to besmirch the
president. Ngizabona abezindaba abe Al Jazeera bebukisa i-documentary yabo bezama ukungcolisa umongameli lemuli yakhe. Sikujayele konke lokho, akusimangalisi ngitho lakancane. Baningi abakwenzayo besenzela ukugenqula uhulumende. Ngingathaba ukubona umongameli esebenzisa indizamtshina esiyakwenza akuthunywe ngabantu beZimbabwe. Ukukhuluma kubi ngomongameli kuzakwenza ukuba ahlakazelelwe ngabantu abaningi kweleZimbabwe.
What we used to call reputable media institutions like Al Jazeera targeted at the president and trying to place him onto things that he's not involved in. We have not only seen that, we have also seen a much more worse before. Attempts to name call the president of the Republic of Zimbabwe as an authoritarian leader and that his system of government is anti-human rights. We have seen all that.
Umnumzana Tafatso Mokwadi, ubona ngokwethulwa kwemibiko kubandla le-ZANU-PF. Sixoxelaye eseHarare. Singakangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezwela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iqhubekela phambili impi yomvukela kwele Sudan, okulabantu abaningi asebefile. Omunye wabamele inhlanganiso yomhlaba wonke jikelele, i-United Nations, uthi kukhanya ngani amacele alwisanayo asefisa ukukhumisana umlota. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Associated Press. Umongameli Volodymyr Zelensky uthi wayezazivikela ngesikhathi ibutho le-Russia lizama ukuhluthuna isigodlo sakwale Ukraine. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba uZelensky uthi uyakwazi ukusebenzisa umbhobho, ngakho-ke wayezimisele ukuzivikela. Soke isikhathi sezamasiko. Kusigaba samasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke, namhla sikhona ngale ke kwele South Africa lapho sibuka khona lenye insizwa, lapho insizwa leyi ikubutho. Ye, ake sizwe ukuthi silobani.
Ukhulumayo umlungisi Madabudabu Tshabalala, umsiza wezintombi zakwaTshabalala uMakitabede nomkitazi kodlulayo. Umsulu wezitofu zibonwe wesiqede zimphosi ngamathi ekhaya kusetsholotsho kwesipepa ngaphansi kwenduna uMathuphula. Siyajabula ukuba khona kulo hlelo lakho Babudube Mthembu Sithembayo ukuthi sizokhuluma ngomuntu ozobukhosi bakithi, especially ngapha emabuthweni. Amabutho Babu uDube ngumgogodla wobukhosi. bobukhosi ngabavikeli bobukhosi besizwe sakithi isizwe senkosi uMzilikazi kaMashobane njengoba singaphansi kwenkosi ekhona manje ebusayo inkosi uBulelani kaNobhengula bathi ngudobhadobha njengomlomo owenkukhu odobha umthwakazi babelane ngayo
akusitsheleke Jabalala ukuthi njengebutho lezani vele
esikwenzayo kuqhawela kithi elikhulu yokuzama ukuvuselela amasiko akithi ukufundisa abantu ukuthi sibabisele emuva bazi imvelaphi yabo ngoba ma ungayazi imvelaphi yenu awukwazi lapho oya khona uma ungazi ukuthi wena ubuyaphi so siyazama ngendlela zonke ukuthi sivuselele konke lokhu okwakithi osokwabulawayo sivuselela amatshitshi sivuselela ubunsizwa amabutho sivuselela amakhehla sivuselela amachiba ezindlu zobukhosi sivuselele konke lamabutho ukuthi sasilebo butho afana labo umsukamini afana labo mbizo afana labo sifisa ukuthi izinduna zonke zakithi especially ezisemhlubuleni wakithi komntwakazi sivuselele amachiba amabutho nalawo ukuthi ayakhokhelwa ngoboyiso omkhulu
manje lina nxa sikhangela lilolongwambani banolutshengisa ukuthi yenzani lokhu lalokhu kwathi nithini khonapha
lokhu akuhluphi wena Mthembu othembayo ngoba zikhona ingwethi kwezamasiko esisebenzisana nazo especially ezikhona khonapha ekhaya kithi abanye njengoba sisezizweni kanje so hlangana lezizwe ezifana lezizwe zamaZulu izizwe zamaSwati izizwe zonke zamaXhosa zona lezi izizwe zamaNguni ezinhlanhla zokuthi zona zisayenza lento thina sizama ukuyivuselela kithi so basincedisa kakhulu kulokho nathi sithathela ezintweni zinalezi esizibonayo ngamavidiyo uma sibheka ukuthi ubukhosi bethu buhamba njani zonke lezo zinto qhawela kithi
yes yakuza kakhulu sungaqhubeka ngezangelo ubezugqiba khona
abantu bakithi abasondele entweni yakithi yobukhosi le hhayi ovayelisayo njengoba bengithilo nje lichagwe lakuchabalala umsewo omkhulu siyabonga kakhulu usinikeza leli thuba ukuthi sike sikhulume ngobukhosi bakithi qhawela kithi elikhulu
siyabonga kakhulu-ke lamhlanje ke besilo mnumzana Mlungisi Jabalala odabuka khona ngale-ke ejolotsho hhayi-ke kwanamhlanje simalapha kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu suku zonke sibonge kakhulu mshengo ungathini lakusasa baba
siyabonga kubonga thina Dube sibonge wena ngomsebenzi omkhulu owenzayo wesizwe inkosi busihlwa
okwamanje sike sizwe ezokholo lwesikristu
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungami lenkomo lamhlanje ngilomfundisi usenisipanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabingelela abalaleli namhlanje usihlwa ngiyabonga ukuba phakathi kohlelo
usiphatheleni lamhlanje
siyakwazi ukuba kusasa kuzabe kulilanga labasebenzi umhlaba wonke jikelele ngakho namhlanje ngizafuna ukuba sike sizibuze umbuzo wokuthi kambe vele khona ukusebenza kwavela ngapi ngizafuna ke sibale lapha ku Genesis chapter 2 iverse nga 15 ithi yona inkosi uNkulunkulu yasimthatha umuntu yambeka esivandeni seEden ukuze asilime asilondoloze lokhu ngathi kuqakathekile ngumutsho oqakathekile kakhulu ngoba lapha nxa sikhuluma ngokusebenza yikho lapha esiqalisa khona ukuzwa ibala kumbe into etshengisa ukuthi umuntu wayezasebenza kumbe umuntu wayeseqalisa ukusebenza kutsho ukuthi ukusebenza kwakuyindlela u-Adamu ayekhonza ngayo njalo uNkulunkulu ngakho nxa wena usemsebenzini okokuqala nanzelela ukuthi kuyinto uNkulunkulu asilaya ukuba siyenze okwenzakalayo ukuthi ngokungena kwesono emhlabeni ukusebenza kwagcina sokuphendula sokusetshenziswa sokusiba yikugqili ukusebenza sokusiba yinto ebange yobucuku kwabanye abantu inothisa umuntu oyedwa kodwa ukusebenza kwakumele ukuthi kube yindlela ethokozisa wonke umuntu ngakho-ke nxa wena usebenza mfuna okokuqala ubisele umsebenzi wakho kuNkulunkulu ngoba nguye owathi sisebenze. UPaul uthena nxa usebenza, sebenza ngenhliziyo langamandla konke ukwenzela uNkulunkulu. Kusebenza zonke ezilaleleyo, futhi sonke asibeni kwasinxa sisebenza senzela ukuba uNkulunkulu igama lakhe lidunyiswe. Isikhathi esiningi silabantu ababa besikhangela emsebenzini, silabanikazi bamakhampani, kodwa wena sebenza angani uqatshwe nguNkulunkulu, ufake inhliziyo yakho yonke. Ngiyakutshela ukuthi ungenza njalo lama promotion ayo obuya lapha emsebenzini. Kodwa nxa wena ubuya emsebenzini ufika uxabane lomuntu wonke, uyafika emsebenzini wenze ngani uyasebenza kodwa wena ungasebenzi. Kuyazakala ukuthi lapha eAfrika abantu bayathanda ukuthi umuntu athiye fake ibhaji engani ukhona aphume ayezenzela izinto zakhe, aphenduke sezodobha ibhaji sesiyendlini. Lokhu ayisonto ethokozisa uNkulunkulu. Ungabe ubona ngani wena ugqila lowo msebenzelayo, kodwa uyazigqila njalo ugqila uNkulunkulu. Okwesithathu engifuna ukuthi kunazelele ukuthi ukusebenza indlela yokudumisa uNkulunkulu. Umsebenzi wakho kumele udumise uNkulunkulu. Lapha siyanazelela ukuthi u-Adam umlayo wakho kwakuyukuba kalondoloze i-Eden. Kutsho ukuthi kwakumele kube lobuciki, kube kuhle nje. Ubona omunye umuntu nxa esebenza, uthiya umsebenzi wakhe umuhle, ewulungise ngobuciki, efake inhliziyo yakhe yonke kuyo. Kodwa kulo omunye umuntu othi nxa esebenza into, uyithiya nje izintshakantshaka, ithiya nje into yakhona engaqedakali. Kukhanya ukuthi hhayi uphongukwenza nje, kasebenzanga ngenhliziyo yakhe. Nxa usebenza, faka inhliziyo yakho, faka ubuciki bakho, faka ingqondo yakho, faka inhlakanipho yakho, ngoba ukhonza uNkulunkulu ngomsebenzi. Kumbe usebenze engadini, kumbe yilaba abasebenza usebenzela abantu ezindlini, kumbe yilaba abasebenza kuhulumende, wena sebenza ngani ulo muntu okukhangeleyo ngaso sonke isikhathi.
Kuyiphethe mfundisi.
Ngifuna ukuthandazela wonke umuntu ongumsebenzi oyisebenzi. Siyathandaza ngegama likaJesu. Baba, busisa bonke abantu abasebenzayo ukuze umsebenzi wabo ulethe inkazimulo lendumiso kuwe. Siyabonga Baba ngemsebenzi ekhona. Busisa abantu abakho nxa bebeka izandla zabo ezintweni zonke abazisebenzayo. Ngegama likaJesu siyathandaza.
Lo bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi uSenisipanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo, ungatinela kusasa sike sizwe ezabatsha. Usigaba sabatsha lamhla sisejolojo sixoxa lo baba khona ngale sike sizokuthi igama lakhe lesibongo ngubani esila ecingweni.
Igama uJustin Silongo Moyo.
Ye Moyo, kunjani baba?
Ngiyaphila.
Ungavuka ngikhona khonapho?
Ngizela ukuku etsholojo.
Liyenzani kulezi nsuku khonapho?
Ziyavuna inkomo zisithale senzima ziyazi bamamele emasimini.
Alibiyanga?
Bakubuwe sile bezindawo kubuyanga, abanye vele obethele inkomo abakhangeli.
Ye madoda, so ke akusitshele ke benzani khonapho abasakhulayo?
Kunzima mhlekani, ngakutshela sithi abantu lekhona ngiyayazi isidakwa. Ngitshela lokho kathi ngikenze lokhu okulezisiko ezibomvu lokhu. Sekubulela abatshana bavela basela kusasa basela future.
Bapho ngukubhija nje kuphela, akula nto abayicabangayo.
Phela belele vele umuntu okhona adaka sengumuntu embalayo sekufanele iproblem.
Manje kulungisa njani Moyo khonoko?
Ngeke zilezele sokuzithiseka lokhu kumasekuzeseni ukuthi okunye sokukhosta ngezithiseka ukuthi bathukela abasebenzi abatwana lokhu emsebenzini ngezikhosheni.
Abakho abazisebenzayo yini ukuthi umuntu uyacabanga ukuthi ayizitina, acabanga ukuthi abe ngubhilida, acabanga ukuthi abe ngukhampenta, into njani?
Abazama khona kodwa bayakwenza njani, imali njayikho naleyo ukuthi beqali khona leyo ngelizwe liyisile elizwe. Akulamtendle
singathi ke impilo yabo Moyo iya ngapi ba?
Sasazi ngeke uzatshintsha yabona mawubona bekuzetha nje ukuthi akuyavuka. Ngeke ungatshintsha ngoba ayi ngathi sinyawule kodwa kuzokuba khona kahulumende nalo khona ngathi ke ukuthi niyadezelayo ukuthi ngathi.
Ye manje udubo lwabantwana lwentshengu lokunye okunjalo liza kuvimba njani khonapho?
Kanele bevale yona intshengu naleyo. Abavale uhulumende kavale intshengu le kasiyifuni vele sisinyodela buhlungu.
So vele singathi sigaba sonke sibulaye injengokuvela.
Isigaba sonke noma ungaya ngani. Ngizabethe drogen ngakungena khona pha. Akukho. Kukona pethente ngokuzofulalela labatana bakhlaphaya.
Nga singakunika ithuba sithi khuluma lo hulumende, ungamtshelani uhulumende?
Ah mina ngamtshela sihlo ukuthi kavale le ndlela kaSifuni. Sona unawukuthi angizela sikufuni. Ngoba sekuyenza abatana bengabi lesikole, abafundi abatana bayasuka lapho uma bekuphuma esikoleni baphuza utshwala.
Mm. Kuvele sibe.
Ngiyabona ukuthi yonke into yona ayikho right. Sesizathi ngizela amashisha yiwafundi bathi abathi ngiyenze kaSifuni.
Ya kulobuzima kakhulu sibili. Singathi ke vala khonapho ke uphosa amazwi wakho okugcina.
Mina ngicela ukuthi ana kuyashintsha izinto kodwa kungashintsha izinto engenye kungabe ngene kangitazi ingela abatana bezobethele ngoba nesikhulu sisi sakhona siyadura sibili. Siyadura sibili asikwamisi izindleko. Siyabadala bekompo, siyabadala bekompiwani. Asisakwazi ukubadadalela ngoba izikhulu zakhona zidiza imali eningi.
Ye siyabonga kakhulu ke namhlanje ke kusigaba sabatsha basixoxa lo baba khona ngale etsholotsho. Ye ungadinelwa kusasa moya, sibonge kakhulu baba. Kwezemidlalo, iqembu leDynamo linqobe eCape United 2-0 emdlalweni wePremier Soccer League odlalwe namhla eHarare. Emidlalweni efanayo, Triangle United 1, Chicken Inn 1, Highlanders FC 1, Wange 0, Cranbourne Bullets 1, Shenshang 2. Kusenjalo, owayeyimvimbi yeqembu leHighlanders uSimon Sibanda uthi abadlala kudala babaningi abasazihluphi ngokuya enkundleni ngoba batholiswe amagabha avuzayo yilabo abizwa kuthiwa izikwamula abama emagedini. UJoseph Njanji usipha lolu daba.
Usanda uthi indlela okuphathwa ngayo abadlali bakudala emagedini simqede uthando lokuyabukela iqembu lakhe alidlalelayo eleHighlanders.
Yikho mina kuzwisa ubuhlungu ukuthi ngingafika egedini uze umuntu embuza ngeHighlander athi ungubani futhi ungena ebholeni. So lokana kuyinto ocina kwesanitize ingane ibhola ngicela nganihleli sinze ubuhlungu uhamba kini ngoba ngifisa ukuthi ngifike egedini ngibuze umba. Kuze mina ngifike engini ubalona umbuza umuntu kana ngimazi umuntu angakhangela nalona umuntu ombuza umuntu wayesele usinkomo mina ndlala ibhola esemakhaya. So mina sengibuzwa ngeclub engamphathi kwemvisa kwayo awubuza kube njalo iHighlanders I think ufuze icorrect into nale yama-senior players ngoba ngingakhayela ama-senior players amaningi they are suffering because iclub la and ama-officers eHighlanders abuze asikhangile njengama-former players eHighlanders. Singadinga ukuthi iplayer evela kuDynamo evela kuChicken Inn ibe preference kuHighlanders kuthiwa ngingena ebholeni. Mina kuze ibe preference kuHighlanders sentshela abayHighlanders dalo udlaleli wayedlalela iChicken Inn.
USibanda uqhubekele phambili esithi iqembu lakhe alidlalelayo leHighlanders kuningi elingakuthola ngokusebenzisana labadlala kudala kuqembu leBhoso.
Sesikhohlwe ukuthi kuthiwa lalalanda imali alilandanga ukuze ukhohlwe iclub futhi sibe kwathi kusasa ngeHighlanders engaswela mali. Ifuma player enye sikwazi ukukhuluma kuma-meeting ethu esiwayenzayo madoda iclub ayila mali. Kela ama-former players angu-2-3 bayikhotshi team. Lokhana iHighlanders ufuze kusebenzise ngokani kunanzelele kwenza ukuthi singayithola imali ayikwanisi ukuhambisa ama-former players kuma-courses. Wenze ukuthi kusasa usale sinama-coach awayeleni. Singagcini sesidinga ama-players okuthi kuthiwa wadlala isitshapo kwezekhotshi iHighlanders. IHighlanders singile Dynamo City Cape ama-big clubs yena angafisanga ukuthi adinga ama-coaches.
Uqhubekele phambili uSibanda wathi umkhuba wokuthatha abadlali abadabuka kwamanye amadolobho yikho sokusenza babe balutshwane abantu abangena enkundleni bezobukela ikanti abadlali bagcwele ngitsho lasemakhaya bakhona.
Ama-players wona la emakhaya abalingaboni yikho kula ma-good players especially ama-strikers. Asizameni ukuthi ama-players wona la bakubayelenda abaledinga ama-players emakhaya. Dingana ama-former players and qhasha ama-former players even 7-10 abayi-3 bahambe ukubala kule nge-weekend abayi-3 bahambe eTsholotsho abayi-3 bahambe eKhenzi. Bayikhangela abathimi emakhaya ngendlala ukuze sithole ama-players ngoba vele sineke sifile ngokuthenga ama-players. Ama-players ukuze uwakhulume wena akuntuthiwa wena uthi uyathenga ama-players kusuke lapho kuthiwa uyathola i-player kozimba. Do you think ukuthi imzilikazi lapha lethololotho lenkulumane zengijuve singaswele i-player i-1 ningadlala iHighlanders?
Asinelisanga ukuthi sithole icele le-Highlanders phezu kwalolu daba. USimon Sibanda udlalela amaqembu abalisayela abasakhulayo leZimbabwe Saints elabasakhulayo le-Highlanders kanye lamaqembu amela ilizwe abalisayela abafana baleminyaka engaphansi kwe-18 lesikhombisa elamajaha leminyaka engaphansi kwama-20 kanye lelamajaha leminyaka engaphansi kweminyaka engama-23 kuqembu leHighlanders udlale labadlali ababalisa uGift Lunga Junior, uSiza Khoza, uDizzy Kapenya, uThulani Ncube kanye labanye. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, ngingu-Joseph Njanji.
Siyawankhulu-ke Njanji, sike sizwe ezomculo.
Yeah,
Akusitele namhlanje ke sikhanyazana silomuntu oqhakathekileyo yilapha siyalo kutshayiza umculo lokunye okutshiyeneyo ake size ukuthi silobani lapha ecingweni siyakubona mama niyaphila kunjani
sikhumane ngomthondi yakwanqobe esibele kodwa emsebenzini bandizame
ngamanyati umsebenzini lomsebenzi okhuluma ngawo yuphi lo manyana
umsebenzi okucula lokuestandard
u-ekta lobani akutshela abantu manyana
ma-ekta lomanje lesikhobokhona indoda yeso
akusitshele kancane ngakhonokhu laqasa nini njalo liyangaphi ngakhonokhu lo madlela
indoda lesihloka leyo kukhanya wambona ngo-2017 yaeaendoda kuthiwa ngzia kuziyayiyena kuzizala khona asasebenza from 2017 nomthethi vocalist yakhe ngenekenzithibelengeziiezikhamoto othela wangithoba wangifaka lokuthi lakamasikesi la asathoba abuthithe
selijobe kakhulu seze litshaya lenye ingoma enye emnandi kakhulu ukwamkwama akusitshele ngayo ingoma le
ingoma leyi angangokuthi antawana ukuthi mina ngabhuthela indoda
So zingathi kuzima ke ukuthola ibofidela.
Ibofidela idira phansi.
Kuzima uyamomisela sili umfana kajola. Kuliye manje lasikhobokhobo lomanyati singagqiba uhlelo lwamhlanje ukuthi sikhangele bese silazo amalunga ebandla le-MCCT lawe-CCC ajayana phambi kukamnumzana Douglas Munzora bakhala abantu kulandela imbiko ethi uhulumende usethengele umongameli Emmerson Mnangagwa iNzamtshina siqhuba lapha uhlelo lwethu lwamhlanje oluvalisako umthembu Sithemba uChrist Dube lilale
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muZimbabwe.